ithwa yi-stand still budget. Ngezinye indlela kusho ukuthi kayisoze iguquke kulokho eyayikho khona ngo-2023 kumbe ngo-2022. Imali yakhona ebhajethiweyo ilokhu iyona leyani 264 million, okukhangelela ukuthi yezathuthukisa izinhlelo zakoBulawayo. Nxa ngingafaka umzekeliso ukuthi abantu abasendaweni ezisemalokitshini abalisa omagwegwe ophumula ontumbane lezinye, kutsho ukuthi nxa kade bevele bebhadala phose $29 ngama-US dollars, kutsho ukuthi imali yakhona izasala injalo. Imali leyo lanxa ibuya kumaphepha ibhalwe ngama-US dollars ama-rates lawo, kodwa umuntu uyenelisa ukuthi ayeswayipha kumbe abhadale loba ngayiphi i-currency ezilonga ivunyelwa eZimbabwe, kumbe nxa ibhadala ngezimdola lakho kuyabe kuvunyelwa kusiba i-equivalent loko esingathi isilinganiso saleyo mali yabe ibhalwe ngama-US dollars. Okuqakathekileyo ukuthi sizakhamizi sinanzelele ukuthi kambe nguquko bani kumbe ntuthuko bani ezalethwa imali le esiyibhadalayo, ngoba kasiyo mali encane phela imali le esikhuluma ngayo, ama-$29 per month nxa umuntu ebhadale kumbe abanye kwezindawo ubhadala ama-$25-$26 kusiya ngokuthi umuntu uhlala ma. Lokho ke sesisitsho ukuthi abantu kumele bakhuthaze kakhulu ukuthi kumele ibhajethi nxa isithe yaba khona kube le ward specific, kumbe ewadini ngewadini abantu batshele ukuthi kuyini abaza kubona okuzatshengisa ukuthi izimali zabo lezi abazibhadalayo zisebenzana, esingathi ngama-indicators nxa sokuthelwe ibhajethi ya-implementwa. So sikhuthaza kakhulu ke ukuthi abantu basukumele phezulu nxa kusiya emihlanganweni le bakhona ezindaweni zabo, balandelele ukuthi endaweni yethu thina lizakwenzani. Siyakhuthaza ukuthi izakhamizi lathi sisukume siyebhadala, ngoba anti emadolobheni phela kakuhlalwa mahala, kuyabhadalwa.
Ngezinye indlela izakhamizi ziyakwamukela yini lokho njengoba imbadalo ingakhuphukanga?
Izakhamizi zihlala zidabukene phakathi, abanye abakwemukeli, abanye bayakwemukela. Okwenza ukuthi abanye abangakwemukeli kuyini, yikuthi ekuqaleni ibuya le ibhajethi esiyi-stand still kathesi, abantu abazange baphatheke kuhle ngenxa yokuthi babevalelwe ezindlini, kwakuyisikhathi se-COVID. So ngaleso sikhathi ibhajethi yayisenziwa ngama-virtual meeting. Siyakwazi ukuthi abanini bezindlu abaningi abantu abadala abangekhoyo kulawo maqembu abo-WhatsApp. Ngakho-ke le ibhajethi yabuya indlela ye-rebasing, kwakuthiwa kongona sesisuka ekubhajetheni ngezimdola sisiyasebenzisa i-US dollar. So khonokhana-ke kwenza ukuthi kusetshenziswe i-interbank rate eyayingeke kudala, kwasigcine sithiya abantu besemalini ephezulu. Yikho-ke kanti sikhuluma ngabo $29, kodwa siyakhumbula ukuthi ngesikhathi se-US dollar babebhadala ama-$17, $18, $19. So khonokhana kukhwezwa kusuka kuyona le imali ababeyijale ngesikhathi sama-US dollar qansi siya phezulu almost 100%, abantu abazange bakukhwa bithi khonoko. So ke kwahle kwadala ukuthi kusale kulo thuthuve ebantwini. Bezokusiba labanye ke abakhangele singathi bayathola ngcono njalo bekhangele ukuthi uBulawayo yathuthuke siya phambili, babe sebesithi hayi kodwa le ebhadalwa inganeno ingconywana, ngabe siyavunyelwa siyikhiphe, abantu siphatheke sindawonye siyikhiphe sithuthukise uBulawayo. Khonokhana-ke kwahle kwadala uthuthuva lakathesi abantu lanxa beyizwa imali leyo, kodwa kukhona ukukhonana kokuthi imali le yafakwa singakonsalthwanga njalo singazange sanikwa ithuba lokuthi nakani. Kwangathiwa kuba ikucathamelwa i-ambuchi ukuthi abantu baphume le figa abantu kade bengayinanzeleli.